Lomhlangano wenziwe phansi kwesihloko esithi The Challenges of Democratization and Economic Recovery in Zimbabwe, okutsho ukuthi ingxaki ezenqabela umbuso kantando kaZulu lokuthuthuka kwemnotho welizwe. Wharton uthi eleZimbabwe liphakathi kwenguquko yenkokheli eyalwa impi yenkululeko esidlulisela intambo kubontanga lanxa lokhu kungenzakali ngesiqubu esifiswa ngabanengi. Uqhubeke ethi olunye udubo olwenza ezombusazwe zingaqhubi ngemfanelo ukuthi iningi labangena kwezombusazwe ngelifuna ukunotha londle imuli lokuphila impilo ethe xaxa kulabanye, hathi kungena kwezombusazwe ngenjongo yokuphakamisa impilo kaZulu jikelele. Usomabhizimusi umnumzana Ibhomandaza utshele lombuthano ukuthi iminyaka elithumi esanda kwedlula ibinzima kakhulu kuZulu weZimbabwe. Wengezele esithi abantu abalolwazi kungatsha ezijiyeneyo abayisilinganiso esingamashumi amahlanu ekhulwini 50% sebehlala emazweni. Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Shingimu Nyeza uthi umnotho welizwe usubanjwe ngabantu abazisebenzayo. Wengeza wathi olunye udubo oselukhona ngolokuthi kusebenzisa idola lakwele Melika kwenza intengo yempahla evela kwamanye amazwe ikakhulu kwele South Africa, lapho amandla eranda asehle khona ibe phezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngu Chris Gande.